Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Njani mthakazo muhle olamukela emoyeni ngolwesine mhla ka 6 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje. Abesifazana beMDC Alliance ababili unkosazana Joanna Mamombe loSicilia Chimpiri abakhululwe izolo ngemva kokuvalelwa ejele okwenyanga ezimbili besetheswa icala lokwephula iziqondiso zeCOVID-19 bazaphindela emthethwandaba njalo namuhla ukuyabhekana lecala eliphathelane lokuthunjwa kwabo. Ibandla leMDC Alliance lithi liqhubeka lisamukela amalunga eMDC asexexebuka kulelo bandla. Akekho obulawe iCoronavirus eZimbabwe izolo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi akekho obhubhileyo nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa kulaba ngamatshumi amathathu 30 abatholakale belomkhuhlane lo. Asebebhubhile balokhe bekunkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1574. Asebetholakele belomkhuhlane lo selokhe ufike kuleli sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 38,357. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane phose eziyisishiyagalolunye 8,832. Abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7,621. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selifike kunkulungwane ezingamakhulu edlula amane 461,023. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamatshumi edlula ikhulu 115,210. Abesifazana beMDC Alliance ababili unkosazana Joanna Mamombe loSicilia Chimpiri bona abakhululwe izolo ngemva kokuvalelwa ejele leChikurubhi okwenyanga ezimbili besetheswa icala lokwephula iziqondiso zeCOVID-19 bazabuyela enkantolo namuhla ukuyabhekana lelinye njalo icala abaletheswayo elokuthi baqamba amanga ukuthi bathunjwa nyakenye. Lokhu kufakazwe ligqwetha labo umnumzana Paidamoyo Saurombe. Ababili laba bebesechikurubhi ngemva kokubotshwa ngombimbitho bese bencitshwe imvumo yokuthi bakhululwe ngesibambiso sebheyili kathathu, kodwa umahluli we-High Court uze wabakhulula ngesibambiso samadola azinkulungwane ezingamatshumi amabili 20,000 Zimbabwean dollars yebheyili ngamunye izolo. UMamombe umela iHarare West edalele parlamente. Inhlanganiso ezizimeleyo eziqhuba umkhankaso wokukhuthaza uzulu ukuthi abhalisele ukuvota kukhetho luka-2023 zithi abantu bakhanya bephakamela phezulu ukuyabhalisa ikakhulu abasakhulayo. enye yalezinhlanganiso iUnism Trust yona eqhuba lomkhankaso ibambisane le Election Resource Center. Inhlanganiso lezi zilezimota ezithwala abantu ngaphandle kwempadalo kobulawayo laseHarare zibahambisa emahofisini eZimbabwe Electoral Commission ukuyabhalisa. Uhlelo lokubhalisa abantu lolu luqale kunsukwana ezedlule yo. Sixoxele siphathamandla seUnism Trust umnumzana Brandon Arnold Malava.
In partnership le Election Resource Center siyenza icampaign ebizwa bethi Register to Vote Zimbabwe, which is targeting ama youths onke eZimbabwe njalo lama citizens onke. Kucampaign leyo kule nto esiyibiza bethi yi-shuttle service esithi siyabuya kini lapha elikhona sizolithatha sihambe kuma-registration centers enu, then sesilincedisela la ngokuthi i-voting process yenziwa njani. So sebe sibuya sothatha ngobuningi benu silihambise njalo sibe silibisela lapha silithethe khona.
Bathini abantu ngalolu hlelo? Ungathi bayaphakamela phezulu yini ukuyabhalisa?
Okwamanje engakutsho ukuthi since icampaign leyo iqale emadozaneni, bakhona abantu abeZimbabwe asebe-respondile ukuthi balesifiso sokuya register ukuthi bevote. And isifiso yikuthi ngokuya kwesikhathi ngobuningi babo bazasifonela obesendile ama-messages ukuthi sibuye kibo, so that ngobuningi babo behambe beregister ukuthi bevote.
Uhlelo lolu liluqhuba elizweni lonke jikelele yini kumbe lisasemadolobheni amakhulu kuphela?
Leyo campaign officially iqale izolo eyarela kobulawayo. Isifiso yikuthi ngokuya kwesikhathi leyo campaign izofika zonke indawo eZimbabwe ngoba ukuvota i-right yethu sonkeni.
Kulabo abangathanda ukuxhumana lani mhlawumbe ukuze labo bayebhalisa kumbe abangafuna nje ukuzwisisa ngenhlelo zenu bangalithola ngaphi?
For credible electoral information, thintani ucingo lwe-Election Resource Center inamba yamahhala ethi 0808-0219. Njalo malifuna ukusithinta lathi ecingweni lethu ngu 0712116656.
Iwaphi amazwi ongawatshiyela uZulu ngokuqakatheka kokubhalisela ukuvota lakho ukuvota?
Amazwi engathanda ukutshela uZulu ngathi ma-youth aseZimbabwe lonkeni ngobuningi, 2023 sesondele, siyalicela ukuthi libuye ngobuningi lihambe liyorejista ukuthi livote. And isifiso sethu yikuthi mali siyavota livotele ama-youth, isifiso sethu ukuze lathi kube labantu abasimelayo ongum-youth njalo kwe lo muntu kuthi latsibe phakathi.
Umnumzana Brandon Arnold Malava ngowenhlanganiso ye-Unism Trust. Ibandla le-MDC Alliance lithi amalunga e-MDCT aqhubeka exexebuka ngobunengi esiza kulo ngoba esola ubudlelwano balelo bandla leZANU-PF. Ngeviki edluleyo kubikwa kulabanye abe-MDCT abangene ku-MDC Alliance besithi umkhokheli wabo umnumzana Douglas Monzora usesidla lebandla elibusayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umgcinisihlalo we-MDC Alliance yamathebeleland North umnumzana Prince Dubeko Spanda.
Ngiyakhumbula ukuthi khona inyanga ephelileyo sike saba senkayi lapho esihambe khona sayakwamukela ubukhokheli obabuhambile abasekeli nje bonke ababehambe baya bahamba lokhuphe. Bekufuzile ukuthi sibe lesikhathi sokwamukela i-provincial exam executive mhlawumbe yonke eye MDCT eMathebeleland North kodwa esesikwenzile sisuke sabona ukuthi hayi asifuni kufana labangani bethu laba bezana uPF ababona ngani ipolitics yiku display lokwenza ama show abantu ukuthi bakhona babuyile ukuzojoina emhlanganweni thina okwethu esikukhangelayo kayisikho bantu owaphoya ukutshengiswa nje impikitsha thina esikudingayo sidinga abantu ababuya besizosebenza labo bantu yibo abantu esibamukelayo so ke ukuze lokho kuhambe kuhle sesithethe thina abantu kabahambe ku ground behlangana phansi njengobukhokheli obu ground ngikhuluma nje bekulomhlangano ema elopane west iviki edlulileyo bonke ababehambe lomakhuphe kuleyana i constituency elopane west sebephendukile ngizwile njalo ukuthi umhlangano obekhona kanye le candidate eyayikokhuphe ngo 2018 elopane west zwile ukuthi bikhona kulowo mhlangano angikatholi i full briefing yokuthi khona bavumeleneni but eqalisile ukusebenza ku ground so ke yikho esikwenzayo kuma constituencies wonke lapho okuhambe khona abantu bahamba le MDCT sesipheka bahlangane ke ku ground bangahlangana ku ground kwampana ku constituency at constituency level bebonisane ukuthi sokusetshenzwa njani ngoba into esidingayo asidingi bantu boku display dinga abantu abaletha i value ku ground
wona umkhankaso uhamba njani ikakhulu sibona ubana kunzima ukubuthelela abantu ndawonye ngeke ayimigoqo yokuvimba iCOVID-19.
Thina njenge provincial executive yeMathebeleland North asihlalanga phansi Chris siyagijima asila viki yamahara iviki langeviki siphakathina kwama constituencies achiyeneyo lokho okokuvinjelwa ngenxa yama COVID regulations bese ngakahlangani lakho mzukwana lapho esiyahlangana khona lakho esiyabe sikukhangelele ukuthi bebekwazi abezana uPF ukuthi khona nxa bona bekwanisa ukuthi behlangane be observe i social distancing be observe lo mthetho wabo lathi kabasivumele ke ukuthi sihlangane yesi observe i social distancing njalo sis observe lo mthetho wabo bangaba bangayenza njalo kasoze sibe le problem so kwakhathesi thina siyazihambela siyalungiselela ama meetings ethu ngoba remember ukuthi into esiyesabayo kakhulu kayisikho ukuthi ngumthetho wona lo ofakwayo osekwazi ukuthi uzama ukunqanda thina esikwesabayo kakhulu ngumkhuhlane wona lo okuthiwa khona ukhona lo mkhuhlane yiwo esiwesabayo so lati siyabe singafuna ukuthi ama members ethu lama supporters ethu nesebanjwa ke COVID-19. So siyahamba siyehlangana kodwa sihlangana under circumstances ezoku observe ama protocols awe World Health Organization.
Umnumzana Prince Dube Kusipanda ngomgcini sihlalo we MDC Alliance yeMathebeleland North. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli se MDCT. Kodwa sike sababuza ngodaba lolu kunsukwana esedluleyo bathi abaxexebukayo ngabavele bengayisiwo malunga ebandla aqotho. Abahlali bakobulawayo bathi sebelobele uhulumende kanye lekhansili yaleli dolobho incwadi ekhalaza ukuthi kuvunyelwe abanye abakubhizimusi yokuthwala abantu ukuthi basebenze njengoba uhlupho lokusilela kwezimota lulokhe lubhahile. Lokho kuphume emhlanganweni wabomabhalane ebogatsha olubona ngokuphathelane lezimota zokuhambisa kunhlanganiso emela izakhamizi zakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association izolo. Amakhombi lamabhasi angabhaliswanga ukuthi asebenze phansi kwenkampani yeZupco kasavunyelwa. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mabhalane ogatsha oluphathelane lezimota kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association unkosikazi Theresia Nyathi.
Sivumelane ukuthi thina kumele kubhalwe izincwadi zehulumende, zibhalwe izincwadi ziye kucouncil ngoba abanikazi bazonezi imoto labo bayakhala emgwaqo kayimanga kuhle njalo nxa izulu lisina zathola ukuthi akulangashedi lapho kugadela khona abantu yena sivumelene thina ukuthi akukhulunyiswani izimoto zibuyele zona zane zazwele sibona kodwa kube izimoto ezo good condition ezizalandelalayo imithetho ifakwa nguhulumeni. Thina as an organization kasili thina nama ikakhulu i-progress eyenzakalayo elizweni ikakhulu sikhangelele kokulawa.
Incwadi lezo zizafika nini kuhulumende le-council njalo likhangelele ukuthi bethathe nini amanyathelo?
Njengakusasa sokumele njalo sikhulumisane ukuthi izincwadi lezi zithumela okwanini ngoba abantu bonke bamele impilo.
Emgwaqweni lapha kulunjani kathesi uhlupho lolo? Okhe kuphithizela yini emgwaqweni abantu beswela i-transport?
Emgwaqweni kuyaphithizela okunokubangalisayo. Kungangale ezesa lobhengula usisiza lapha kubhashi la kuhamara esikhona kukuhamara isikithikithi kugcwele abantu banyathelana ngoba i-transport kayikho. I-transport le iyaswelakala okunokumangalisayo. Kuya kulobhula ngale lezi ziyakokocolbak kwafana akumanga kuhle ikakhulu ngalesi sikhathi esikolo zivulu bathola abantwana balokhu bahuma babebecina sebesuka sebebuyela ezindlini zokubuya amasukusuku. I-shortage inkulu kakhulu yikho kusikhathazela khonokhu kubhala into le ezokhuluma ukuthi ukubhala asabemaningi angabamaningi sokusebenza kuhle into yangenedo abathola ngosomabhizinisi laba amakhomba amancane i-warid ngawo sikhuluma ngabo labo badinga ukuba bafile kodwa le misebenzi kayisekho ebantwaneni.
Unkosikazi Theresia Nyathi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Live ithi ibandla elibusayo kwele South Africa ele ANC selimise unobhala jikelele walo umnumzana Ace Mahashule umsebenzi phezu kwamacala enkohlakalo abhekane lawo. Kodwa uMahashule wethule umbiko wakhe esithi laye usemise umongameli Cyril Ramaphosa umsebenzi. Inkundla yesayithi yona ithi uZulu wakobulawayo uphakathi kosizi kulandela ukubhubha kukamnumzana Mike Ndubiwa owaba ngunobhala wakuqala onsundu uTown Clerk kamasipala wakobulawayo ngo-1979. Sokuyisikhathi senu.
Awu sanibonani ku Studio 7 linjani? Ngithemba inkosi yezulu ligcinile le kusebenzeni kweni phezu kwofufunyana lolo olungaka oluqede emhlaba wonke. Kanti ke mina ngithanda ukuzethula ukuthi ngaka uyavuma ezikhathini eziningi kulento esiyabe sizibona asikhethi hlangothi singabantu bakaNkulunkulu seZimbabwe seVictoria Falls thanda inhlangothi zonke kangikhethi side ukuthi ngithi lo ubomvu lo mnyama lo mshona lo mdebele mtonga or lo umzana or lo MDC but we are all abantu. So bengicela ukuthi ngaka uyavuma abantu sihloniphane abantu bayathatha advantage ngoba MDC so far iyabengazathi upper hand kumajority eyithandayo and then bese kwenza ukuthi bekhuluma abakufunayo and then mase baphendula bese sibonakala ingazathi sisupporta lo mhlangothi. Kanti ke no yakukuhle ukuthi ukhansila esimthembileyo esigabeni akhulume ihlazo athi abantu bamandebeleni abalangqondo yikho silizalisa. What does it mean to those who are Ndebele people? How does they feel ema ukhansila enjalo ekhuluma ihlazo elinjalo mawumelana la bese besithi wena ngwenye iparty? Kanti ke no besicela ukuthi sihloniphane sibekwazi ukuthi ma ubazalisa it's your secret ukuthi uyabazalisa not kube inhlamba kithi thina. Especially to me I so very pain ukuthi honorable men akhulume egroupini ukuthi amaNdebele ngabala ngqondo yikho sibazalisa abantwana kokuphela. So this thing is so burning to me, not to me only but to other Ndebeles ukuthi umuntu ukhuluma into enjalo besicela ukuthi nga kuyavuma this thing might be preached all over the world and just exposing him or exposing everyone who's following behind him, because this thing is an insult to our region, to our province, to our country.
Sanibona baka Studio 7 nabalandeli ba baka Studio 7 njani kodwa hayi siyabonga Studio 7 ngokufunda lokho esikuthumelana kekhombisa ukuthi lisebenzele abantu. Siyabonga uNjabulo Dube lo khulumayo oselwagwelo eShakahle ngomadinga yabona le nto yezanu lena ngathi zosicasula ngathi sokumele ukuthi sume sime ngey'nyawo ngoba ngeke sikukhone ukuwumela lokho. Manje sebelandela u-Ezra, u-Ezra wenzeni? And nabaqala ukulandela u-Ezra bake bafuna ukumbulala ngo-1990, 1992, 1993 khona lapho ngo-1995 esasebenzele eMontrose eBulawayo baze bashintsha istudio basise eHarare befuna ukumsocconga kahle seduze. Manje sebefuna ukuphinda futhi lokho ababevele befuna ukuwenza. No, angeke ahlule ukuthi ayenze umsebenzi wakhe ngendaba yokuthi izani yabulala. Kodwa ekugcineni ukudla kuzoshintsha epuletini, kuzobe lokho ukuthi izani yabulala ugcine sokungabanye ababulalayo okungesizani. Angazi ukuthi kuzobe yini ngoba angicabangi ukuthi amaNdebele azohlala lokhu kubekezelela kona lokho. AmaNdebele mayethi aqala ukukhuluma kumele ukuthi aphakanyelwe, kumele ukuthi bahlale bethule labo bantu. Ungakhuluma hayi sokumele ukuthi ubulawe. No, phela luyafu usuku lakithi uma kunjalo. Isizwe esingenamlando sifile. So kusho ukuthi njengamaNdebele amashoni into abayenza bafuna ukubulala isizwe sakithi. And angeke sikumele kusho ukuthi bazosibulala sonke siphele. Mara angeke angiboni ukuthi bazokhona ukuthi basiqede ngoba bahlulekane kugura wonke. Sebezosibulala manje, hayi angiboni. Lokhu bejahana naye umqondisi wenzeni umntana abantu kanti besicela ukuthi yazi bake baserespect bakuhloniphe. Ngicela laba abalaleleyo njengamanje ikakhulu abantu bakithi esiNdebeleni. No man, uma kwenzakala izinto ezinje mani kumele siphakame mani singathuli sibe lokhu sikhuluma ngamafoni. No, kumele ukuthi siphakame sibonakale ukuthi sikhona. Phela bazobulala bonke abantu esibathembileyo, abantu uyibo abasikhulumelayo. Sokhulunyelwa ngubani? So uma kunjalo kumele ukuthi sonke sikhulume ke sibone ukuthi bazosibulala basiqedise i-million. Angeke baze bakhona futhi. Ngiyacela laba amaqembu aphikisa amaningi awakithi ake lihlangane lihlale phansi likhulume. Nawe mongameke we-MRP Mqondisi Moyo, kazi ngiyacela ukuthi nawe usebenzisane nabanye.
Bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ye-World Health Organization isixwayise uzulu ukuthi ageze izandla ngaso sonke isikhathi ukuze enqabele imikhuhlane ebangelwa ngamagciwane. Umongameli wele Israel usephe umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Yalapid umlando wokubumba uhulumende kulandela ukwehluleka kwenhloko kahulumende umnumzana Benjamin Netanyahu ukwenza lokhu ngoba eswele usekelo kumabandla aphikisayo. Engehluleka laye uLapid kuza iwa kukhetho olutsha. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Iqula elizimeleyo ebeliphenya udaba lokuxotshwa kwaye ngumongameli umnumzana Donald Trump enkundleni yeFacebook lithi inkampani le yathatha isinqumo esiqondileyo ngokuxotsha uTrump kulenkundla kulandela ukutshotshozela kwakhe udlakela olwenzakale ephalamende ngozibandlela. Kodwa leli qula lithi inkampani le kumele ikhangelisise udaba lokuthi usengavunyelwa na ukubuyiselwa kulenkundla uTrump ngemva kwenyanga eziyisithupha ezilandelayo. Kusenjalo omhlophe owayelipolisa owafunyanwa elecala lokubulala onsundu uGeorge Floyd usekweze amaphepha enkantolo esithi icala lakhe kumele lithethwe kakutsha ngoba esithi kukhona okungahanjiswanga kuhle. Amagqwetha kaDerek Chauvin athi abanye ababemehlulela amajurasi kabazange baziphathe kuhle kanti njalo usola umahluleli. Sixoxele ntatheli izindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Hayi, uChauvin uchitha isikhathi. UChauvin uchitha isikhathi sekumele nje agwetshwe ayidlale ejele life imprisonment. Life imprisonment singazi ukuthi i-state akuso kule death penalty yini. Otherwise, hayi uchitha isikhathi. Izizathu azivalisayo zokuthi laba behlezi kujury bafakwa i-pressure ngemsakazo yayibhizi ikhuluma ngendaba yokufa lokhu ukuthi every odlula khona iphephandaba, iradio, i-TV ukhunya ngakho so yanda babele pressure ukuthi bemthole eguilty. Izizathu azikhulumayo ukuthi i-court yayala isicelo sabo sokuthi icala lakhe lingathoniswa kwelo dorobho lisuse liso kwenye indawo lapho okungena pressure khona iyaya ama-demonstrations labantu abanjalo. Yindlela nje ukuchitha isikhathi ngoba unanzelela ukuthi khona akujwayelekanga. Akujwayelekanga, it's very rare. Akujwayelekanga ukuthi umpolisa otholakale elecala e-America, icala ekakhulele ukudubula umuntu omnyama okudubula nje udubula omunye umuntu, umpolisa ahambe e-court ufike kuthiwe guilty. Akujwayelekelanga. Okujwayelekileyo ukuthi umpolisa uyathiwa not guilty aphenduke aqhubeke ngomsebenzi. Abaningi bakhona futhi ngathiwa not guilty uyabuya asebenze 3 months 4 months se-retire, sesiyasebenza kwezinye izinto, sesiyaba ngu-fireman uthongobani laba abacisha imlilo into ezinjalo. Yikho bakujwayele leyo ngoba bengabelungu njalo. Now isigwebo lesi yinto engajalekanga and iresponse yakhe leyo ukuphendula wabo kwakhe lamagqwetha abo besukukhangelele ukuthi bazayenza njalo ngoba akusiyinto abayijwayeleyo. Abakujwayeleyo ukuthi umlungu akalingeni ijele nxa ebulele umuntu omnyama.
Lo omunye owayekujuri osokuphume imifanekiso yakhe yakudala egqoke iskipa se-Black Lives Matter ubona lokho kungaphambanisa yini udaba lolu mhlawumbe umahlula cine esithi aluthethwe kakutsha?
Ye, lo ogqoke iskipa ya wathanda ukwenza indaba khona ibe lukhuni kancane or tricky yani xa singasebenzisa igama lelo. But indaba ye-Black Lives Matter ayiqalanga ngokufa kaFloyd. UFloyd ufe indaba le ivele khona kule mkhankaso ekhona suku zonke. And okusilisela endabeni yokuthi uChauvin uthi abantu abehlezi kujury bafakwa i-pressure izinto ezazenzakala phandle. But yena uChauvin ubulele umuntu kule mkhankaso vele ethi Black Lives Matter. Okusho ukuthi wayesacuthe, wayengafuni ukuzwa leyo mbiko ethi abantu amnyama baqakathekile. Wakubona kufanele ukuthi afake idolo lakhe entanyeni yomuntu omnyama aze afe 8 seconds umuntu ebhize kutshela angisaphefumuli. Leyo mbiko wayengayizwa. Useyibona namhlanje ngoba umuntu ohlezi kujuru ugqoke leso skipa esithi Black Lives Matter. And Black Lives Matter ayisuke ukuthi abantu amnyama kuphela bekhankasela, labanye abelungu bayikhankasela lamanje bayikhankasela. So asazi ukuthi ujaji na uza kubona kuyinto engathi undue influence or i-bias ukuthi umuntu ogqoke iskipa esithi Black Lives Matter ekuthoniseni indaba yomlungu obulele umuntu omnyama uzoba biased. Akula bias ngoba i-evidence ivele khona, ubufakazi obungathandabuzekiyo ubukhona ukuthi hayi uChauvin wabulala uFloyd umuntu omnyama. Kungenani lokuthi ubani ongapi ugqoke iskipa esithi Black Lives Matter.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Abesifazana beMDC Alliance unkosazana Joana Mamombe lo Cecilia Chimbiri abakhululwe izolo ngemva kokuhlala entolongweni okwenyanga ezimbili bazaphindela enkantolo njalo namuhla ukuyabhekana lecala elehlukileyo. Ibandla leMDC Alliance lithi liqhubeka lisamukela amalunga eMDCT asexexebuka kulelo bandla. Akekho obulawe yiCOVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwesekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamidlinkomo.